sesile minyaka emlinga kakhulu sama ukuthi ezemfundo ezogajelwa ngaphansi kwezemfundo lutholakale kubafundi bonke beZimbabwe kumbe kusizwe sonke beZimbabwe. Loko bekusenza ukuthi i-grade 7 ngelayo ibe nezinye zezifundo kumbe i-examination ebingabhadalelwa ukuthi abantwana bangene kiyo. Loko ozokucelwa izimseki sokufana lomuntu othonayo nxa ezegalula usebamba nje ingqithi imizi mhlawumbe ingamnceda emanzini imizi liyama. Lokho sibona ngathi-ke isicelo esithengisa ukuthi izimseki ifuna imali kodwa ukuthi siziqondise ebazalini ukubethesa ijogo lokukhaya kanti njalo sesibuya thina futhi siphikisana laloko sithe sikuhlosile kusisekelo sombuso welizwe ebese thina ilizwe kalinike i-basic education e-free injongo yethu sase thina ifuna ukube kompazana.
Yes, yamuzwa uNdlovu lapho ungathini-ke Sipindi.
Kuyisimanga esikhulu leso nxa izimseki letha ingqondo enjengaleyo ngokubananzelela khathesi silabazali abaningi abehlulekayo ukuthi mele babhadalele abantu babo imali yesikolo leyo kuthiwa i-school fees. So ngokunjalo nxa izimseki vele kulo uhlupho olunjalo sibe le-beam program lalo vele ehluleka futhi bona abantwana beswelele ezo mali babhadalele izimseki nxala yisho isitheni sifuna ukuthi o-grade 7 babhadalelwe i-examination kusegcekeni ukuthi sebefuna ukuthi isizwe sezimbabwe sikanti abangafundanga ngoba iningi labantwana iningi labazali bazehluleka ubhadala sibona ungathi thina esingakuthi esibili njengabahlali balapha ezimbabwe sifuna ungahlali izimseki lapho iyenza into eyesabekayo besicela ukuthi ingakwenzakala bakele zifundo ukuthi ezinyeizinto bagafuna ukugijima bakhulume ngazo kodwa baqale bazame ukudingisa kubazali obewabhadala imali asekufihlule khonokho abantu vele ezimbabwe bahola malini kuliqiniso ukuthi leyo kungena imali le emzini abantu bahola imali ephansi kakhulu kambe nga ukuthi babhadale futhi i-examination bazavele bayibhadale so into abantu bangasuke babhale sibona ngathi abantu angasuke ecose esikolo indlela ehlambeni ukuthi abantwana besikolo ukuthi isizwe sezimbabwe singafuni.
Kodwa-ke lapha babandlovu izimseki ikhala ngokuthi phela layo kayila mali yokuthi nxe kumakwe ama-examinations wona lawo ungathini khonapho
leyo limqoqo sitho ukuthi ababhadalwe imali kodwa imali ebabhadalayo kayiphume esikhwameni sikahulumende qo isekela imfundo yangaphansi i-basic education mayingahlawuliswa kulandelwa esikukhangeleleyo ukuthi ilizwe lethu ngaye liyathuthuka esikutshoyo thinaye ukuthi ezemfundo kazifakelwanga imali eyeneleyo ukucela kwezimseki kutshengisela ukuthi iyaswela kodwa-ke isicela le bantini abavele beswela loko sokusitha ukuthi labo ifuna ukuthi ithole le mizi ivele nayo izigalulele emanzini ingelamanzi ngalokho asali ukuthi izimseki ayibhadale sifuna ayibhadale sibi kodwa kayicele imali kayiphume kurhulumente urhulumente angazatsha asifihlela imali athena qalayo yokuthi angathuthukise ezemfundo zangaphansi ngayesithelele leyo mali ilizwe lenotho eningi engakwenza ukuthi sithekele ezemfundo lokho kasivumelani lakho ukuthi kuye ebazalini kufana khonokona kwama-incentive ukuthengisele ukwehluleka ngoba urhulumente ngawubhadala ababalithi imali eneleyo.
Ngena khonapho baba Sipindi.
Well, okuyiqiniso ukuthi uhulumende kufanele singazi bana kuyalo kuthiwa i-national budget uhulumende uyafaka imali ngezigaba ngezigaba umnyaka ngomnyaka ukuze nxa uhulumende sebona ungathi izimseki ilobunzima bokuthi for sure bayehluleke ukuthi bathole leyo mali yokuthi laba amakaba bathole imali uhulumende sithi kangezelele usikhwama sebhajethi kuze nezo ezemfundo ukwenzela ukuthi lolu subalalo lulungisiswe ngoba khathesi ukuthi nxa uhulumende lapha sigesehluleke khona yomuntu ufucele ebazalini sokathi kuzabanzisa njengoba uhondomesiso kule ndaba le yama-incentives uhulumende kufanele abhadale amatisha usefucele ebazalini abazali babhizi babhadala ama-incentives sebebhadala amatisha khathesi sekuya sengezela uhlubo phezulu so singakuthi ukuthi hathi bo uhulumende kuhle ukuthi ahloniphe abantu bezimbabwe ahloniphe abazali akuya hloniphela abantwana nababafundayo esibagandisa sabasibuse ngokuthi kafake ibhajethi eneleyo ezemfundo la matisha la abamakayo ukuthi bale bathele leyo mali bahole kodwa beholiswana uhulumende njengendlobo esitsho athi beholiswa ngabazali.
Ye valo udaba lwethu namhlanje-ke Nomzana Ndlovu
abakhokheli bethu bephalamende bangaze bavuma ukuthi imali leyo iphume ebazalini abalwisane nokuthi imali iphume esikhwabeni sikahulumende ukuze sibasekele kuhle lakuthi isisekelo sombuso elizwe lwabakhulumayo hhayi siyakuvotela kabahambe lelo hambo abalufakileyo banyathele lelo nyathelo baqinise ezemfundo kakhulu ezemfundo ezingaphansi kwenzela ukuthi singaze sancindizela isizwe sezimbabwe ngemfundo
esingakuxwayisa abameli laba besephalamende ukuthi ababuye ebantini bazokumnangalolu daba ukwenza abantu babaniki imivo yabahambela khona ngale government bamisele indaba ngoba kuyiqiniso ukuthi abantu lento abaxoxabe izwa ibaphelela silula abantu bayacinga kakhulu ukuthi bathi bephila nzima beqhubeka kanje. So ke thina sithi abameli bakahulumeni bayempiza esabagethayo ngayemele thina abantu le ndaba yokufanele babe lesilukile bayayimela babone ukuthi for sure leyo mali ayibhadalwa ngoba bengenza njalo abantu angasoze babhala ku-grade 7.